ngigile mfo kababa lala ngokuthula ulale ngoxolo sandile mfo kababa lala ngokuthula ulale ngoxolo sandile mfo kababa lala ngokuthula ulale ngoxolo siyikhumbula imisebenzi yakhe emhle siyokhumbula qhawela maqhawe siyokhumbula imisebenzi yakhe emhle siyokhumbula qhawela maqhawe siyokhumbula imisebenzi yakhe emhle siyokhumbula qhawela maqhawe lapha emhlabeni woswele kanzima mama shiywe ihlobo zethu shiywe abangane bethu lapha emhlabeni woswele kanzima mama shiywe ihlobo zethu shiywe abangane bethu lapha emhlabeni woswele kanzima mama shiywe ihlobo zethu shiywe abangane bethu lapha emhlabeni woswele kanzima mama shiywe ihlobo zethu shiywe abangane bethu Waswaslaya wasthathela maqhawe wasthathela bezibokhle Waswaslaya wasthathela maqhawe wasthathela bezibokhle Waswaslaya wasthathela maqhawe wasthathela bezibokhle Usthathela bangani bethu usthathela ihlobo zethu usthathela bangani bethu Usthathela bangani bethu usthathela ihlobo zethu usthathela bangani bethu Usthathela bangani bethu usthathela ihlobo zethu usthathela bangani bethu Usthathela bangani bethu usthathela ihlobo zethu usthathela bangani bethu Waswaslaya wasthathela maqhawe wasthathela bezibokhle Vezuthando foka baba penduka ulethe kuhle ekhaya Vezuthando foka baba penduka ulethe kuhle ekhaya Vezuthando foka baba penduka ulethe kuhle ekhaya Vezuthando foka baba penduka ulethe kuhle ekhaya